Isika disenda ba ku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 7 kuLwezi 2021 ngoGift Dube. Ngendaba zethu lamhlanje. Bakhala abantu ngomkhuhlane we-COVID-19.
Ngabe ama-borders ayavulwa at least. Laba bafuna ukuyajengisa impahla bathwala impahla bezimbabwe baphume bayephandle bayajengisa.
Amagoda amele umongameli Emmerson Mnangagwa athi alulamkantsho udaba lukamnumzana Slippers Musengezi ofuna asuswe esikhundleni sikanobhala jikelele webandla le-ZANU-PF.
Abuyele ku-Article 7 ukuthi nxa ililunga le-ZANU-PF akhangele ukuthi ayicazulule kuhle i-constitution yephathi ukuthi ithini.
Abasekela umnumzana Slippers Musengezi bathi Mnangagwa kumele asuswe esikhundleni ngoba wasithunela owayengumongameli isikhundla sikanobhala jikelele.
Londoda okuthiwa nguMnangagwa ukungena kwakhe embusweni akangenanga ngendlela eyiyo, wangena ehluthuna.
Ingcwethi zithi abantu abaningi bathwele nzima emaphandleni ngenxa yokudumala komkati.
Obaba nabomama sebesuka emakhaya bezama ukubana bayeselela abantwana ezindaweni ezikhatshana.
Zalethulela ezamasiko kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Abantu abanengi obulawayo bakhala ngokuvalwa kwemngcele, ungafundi ngemfanelo kwabantwana lokubotshwa ngamapolisa nxa bejengisa impahla etshiyeneyo emigwaqweni. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abathenga impahla etshiyeneyo kwamanye amazwe beyithengisa eZimbabwe bathi kunzima ukwenza imali kulezi nsuku njengoba kungaqedakali okwenzakala eBeitbridge kanye lePlumtree lapho okulabantu abaningi abebephuma khona besiyathenga njalo lokuthengisa impahla kwele South Africa lakwele Botswana kungakaqhamuki ubhubhane lweCOVID-19. Umnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso eyebulawayo Vendors and Traders Association, uthi abaphila ngokuthengisa bafisa ukuba imingcele ivulwe.
Ama-borders avaliwe and ukuthi bathenge izinto through ama-runners kuyadura. Yikho sokhala ukuthi ngabe ama-borders ayavulwa at least. Laba bafuna ukuyajengisa impahla bathwala impahla bezimbabwe baphume bayephandle bayethengisa. Kuthi laba bafuna ukuyawoda ke bayewoda bazothengisa eZimbabwe.
Umnumzana Thembelani Dube, ilunga lenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, uthi ubhubhane lweCOVID-19 lulethe indlala.
Umkhuhlane weCOVID lokukhona emhlabeni ungananzela ilizwe elinjengeGermany. Ama-24 hours li-record abantu phose abangaba yi-32,000 abawuthole lo mkhuhlane. Ngokunjalo abantu beZimbabwe balokhu belohlupho oluphathelana naloyo mkhuhlane olubalisela ukuthi imingcele ilokhu ivaliwe. Abanye baphila ngayo leyo mingcele ukuthi abanye njalo baphila ngabantu abangaphetheka kwaleyo mingcele ukuthi bathole abangabe bengakusebenzisa mba bangakudla. Uduba abalalo kwabantu ngolwendlala kube loduko lokuthi imithetho eqondane le-COVID lokusenza ukuthi abantu bangasebenzi ngokukhululekileyo ikakhulu labo abazisebenzayo. Siphinde sikhangele futhi ukuthi abanye nxa sikhangele yona i-COVID ngokwayo baloduko lokuthi abenelisi ukuthi bayetshintshisa lawo makhadi akuqala nangelama-serial numbers umbelana angasikanekiyo.
Bayakhala abazali abalabantwana abahamba ezikolo. Omunye wabo unkosikazi Yolanda Songo ohlala eChabalala.
Mina engihlangana lakho kulezi nsuku yindaba yesikolo ukuthi abantwana bahamba amalanga amathathu ngeviki ababalisi kabasafundisi ngendlela. Labo sebeqonqosela ama-extra lessons. Kodwa ke sonke sikusimo esifana sihola imali engeneliyo pho lezi ezama-incentives siyazithatha.
Unkosikazi Velisiya Gwebu ohlala eNkulumane uthi impilo isinzima ngoba bedlela evalweni.
Okwakhathesi silobunzima obukhulu ngoba amapolisa ayasihlukumeza kakhulu. Imali zokudila nxa ungatholakala kwehlise imaski lokuthengisa emgwaqweni. Okusimangalisayo ukuthi nxa ungabotshwa ifine yabo ayila receipt okuhle kube mgceke ukuthi uyadiza. Iningi labantu laphelelwa imisebenzi sebedanele ekuthengiseni emgwaqweni okungavunyelwa khona.
umkhuhlane we-COVID-19 lokhu ubulala abantu kweleZimbabwe. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba umkhuhlane lo sowabulala abedlula inkulungwane ezine lengxenye i-4,685 phakathi kwabedlula inkulungwane ezilikhulu lamatshumi amathathu i-133,000 abahlolwa batholakala benomkhuhlane lo kusukela ngombimbitho nyakenye. Lubika njalo ukuthi sekulabantu abedlula izigidi ezintathu i-3.3 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala eyokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Asebehlatshwe esibili bedlula izigidi ezimbili lengxenye i-2.6 million. Ngimele iStudio 7 ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Amaphepha aphanyekwe emthethwandaba ngumnumzana Obed Mpofu omele umongameli Emmerson Mnangagwa labanye. Kudaba lokungena kukaMnangagwa esikhundleni esiphezulu sikanobhala jikelele kubandla leli aveza ukuba uMnangagwa akumelanga abotshiswe ngabantu kweleZimbabwe. Iphephandaba le-Newsworks lekanyele iSunday Mail abika ukuba uMpofu obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zonke kubandla leZANU-PF uphanyeke ngolwesihlanu amaphepha okuzama ukuvimba ukususwa kwaMnangagwa esikhundleni okudingwa ngumnumzana Saiped Musengezi emthethwandaba we-High Court. Musengezi uthi uMnangagwa wakhethwa ungekho emthethweni ngolwezi ngomnyaka ka-2017 kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho lincedisana loMnangagwa labanye. UMpofu uthi uMnangagwa uvikelwa isisekelo sombuso welizwe ukuba engabotshiswa. Ngakho-ke uthi akumelanga umthethwandaba we-High Court uthonise uMnangagwa. Kodwa uMsengezi uthi umthetho kumele usetshenziswe ngemfanelo ukwenzela ukuba uMnangagwa asuswe esikhundleni kufakwe umuntu okhethwe ngamalunga e-ZANU-PF. Uthi ngamanga aluhlaza tshoko akhulunywa ngumpofu ukuba kasilolunga lebandla elibusayo. Omunye wabasekela okwenziwa nguMsengezi umnumzana Ntokozo Msipha okunhlanganiso e-Tyson wabantu ekhathazela ukuba umnumzana Sevia Kasukwele angene esikhundleni sikamongameli.
Lo ndodoktha uMnangagwa ungena kwakhe embusweni akangenanga ngendlela eyiyo, wangena ehluthuna, ehluthuna iphathi yabantu, ehluthuna iphathi yethu. Besidlala sivele sihlala sikhuluma ukuthi kukhona impambaniso, into ezingayisizo ezayenzakalayo ukuthi lo ndoda angene. Ma ukhangele le court case athi ikhuluma vele into eziyiqiniso ukuthi ungathola ukuthi le central committee yona leyo ethi iyaphendukisa uMnangagwa yathatha ngapha amandla ukuthi uqala ukuthi ihlale ikhangele indaba zephathi, okwesibili ukuthi iphendukise ilunga lomhlangano elaxotshwayo kumbe ixotshe amalunga omhlangano.
Kodwa umnumzana Philip Gawule okubandlala ZANU-PF uthi alula mkantsho udaba lukaMsengezi olusemthethwandaba.
UMnangagwa wayengaxotshwanga, uMnangagwa still vice president of the party. Then kwakule kwaba lokunye ukuphambana engakutsho okwakubangelwa isimo sika mongameli owayekhona ngaleso sikhathi uMgabe, ngoba amandla ayesethethwe ngumkakhe lamanye amadoda amanye amamenemene ayeduzane lo mfazi kamongameli. So yiwo wayekwenza konke khonokho ukuthi beguqule izinto beyenze into abayifunayo. Isekelo sombuso sifike, kodwa ngithanda ukuthi ngicizelele futhi ukuthi kulilungelo lakhe uMsengi ukuthi ayenze lokhu akwenzayo nxaye, kodwa but ngibe sengimkhumbuza ukuthi kabuyele ku-Article 7 ukuthi nxaye lilunga leZANU-PF akhangele ukuthi ayicazulule kuhle i-constitution yephathi ukuthi ithini.
UMnangagwa wakhethwa lidala leZANU-PF Central Committee ukuba angene esikhundleni kulandela ukususwa kukaMgabe ngenkani esikhundleni. Ibutho lahluthuna umbuso lisithi kulabantu abagangileyo abasebegombolozele uMgabe. Ingcwethi ezibona ngokukhudumala komkhathi lezokulima zithi abantu abaningi bathwele amagabha avuzayo ngenxa yokukhudumala komkhathi okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-global warming. Zithi abantu sebephelwe yizifuyo eziningi Nga umnipa kwa madhelo. Lugusula kala kwa manzi. Okutalua ikukutumala kwa mkati. Nkosaza na Rejoice Moyo. Ingweti ebo na ngenselo zika Zulu. Ema panjeni uti. Kuzisa usizi okubhekanele Zulu.
Ukuyanga lobu. Ate bunga chayelegile. Ika kuli ebantwini. Besindebeleni lokhu njalo sokwenza ukubana imizi idilike ngoba obaba labomama sebesuka emakhaya bezama ukubana bayeselela abantwana ezindaweni ezikhatshana ngalokho sebesuka kakhulu sebehamba bayekhatshana lemizi yabo okuyenza ukubana kungabe lengqubela phambili ezigabeni lezi awubobaba ontanga kanye labomama abasekho kulezi zigaba bezama ukubana baye thola ukuphila kwezinye indawo bathole imisebenzi amathuba emisebenzi maluchwana kakhulu ngoba imisebenzi eminingi iba khona uma kuyikuthi kule misebenzi kulokudla njalo kule misebenzi yezandla engenziwa ngabantu esigabeni lokho yikho sokubona kuyinto enkulu kakhulu esilimaza abantu abemathebelele North ingqubela waphambili isikhatshana isigaba sesisalela emuva ngenxa yokuguquka komkhathi lokho sokubonayo
unkosazana moyo uthi kumele eZimbabwe liqhube inhlelo ezinzanceda uZulu kulandela ukuhamba kukamongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni o-United Nations Climate Change eScotland.
So kumele sibone ukuthi amanzi ayasondezwa ebantwini singathembeli amanzi awezulu ngoba izulu leli kalisani vele. Awulawa amalutshwane athe la atholakala ezulwini kawabanjwe angavunyelwa ukubana geleze abaleke kodwa abantu bakwanise ukubana babanjelwe lawo manzi bawasebenzise. Akube lamadamu azayenza ukubana izifuyo zithole amanzi eduze abantu bathole amanzi eduze benze ama-projects angabaphilisa ukubana kuvulwe izingadi ezizathelezelwa ngamasola ukwenzela ukubana abantu baphile kuleyo ndawo bengabalekeli izigaba zabo ngenxa yokuguquka kwezomkhathi
lokhu kusekelwa ngumnumzana Everson Ndlovu ofundisa izifundo zokuvikela uZulu engozini yokudalwa yokukhudumala komkhathi lokunye ekolitini leNational University of Science and Technology uNdlovu uthi kulenhlelo ezenziwa ngukhulumende okwamanje okhanya zingancedi kangako abantu ababhekane lokukhudumala komkhathi
yebo ufuvuza lo muhle kakhulu ngiyelwane besithi Zulu i-conservation farming akutshintshanga lutho the same thing ugatshopi if you want kodwa ngiyakhuthaza ukuthi ezigabeni okutshisa khona kakhulu njengasemandebeleni abadala kumbe ngithi ama-family farmers kakatshiyane lo mumbu atshiyane lo mumbu kakhulu athi focus on i-small grain i-small grain ngikhuluma ngonyawuthi ngikhuluma ngebele lele silaziyo uphoko i-small grain i-small grain sikudemand kulaba pheka utshwala sikudemand kulaba bafuye inkukhu so nxa engafuna ukusidla uzathengisa athole imali yakhe abe siyathenga ini impuphu yomumbu
uphinde wathi kumele abalimi bafuye inyamazana ezimelana nokukhudumala komkhathi
kuba bafocus ekufuyeni inyamazana ezincane ovudla inkukhu imbuzi izimvu ezincane phezu kwalokho imatopo research is there that's why i-research station abalimi kabavuselele amafusa abokhokho abokhulu bahlanyele utshani kwenzela ukuthi in the event ukuthi akusela kudla kwenkomo kudla kwembuzi bangavulela khonapho zidle emafusini lawo bayakhona futhi ukuprocessa utshani bonobo that is in this short term
ukudumala komkhathi emhlabeni wonke jikelele kudala izulu lesikhukhula indlala imikhuhlane eminingi lokunye Mpanjeni namtazi sesigabeni senkayi lapho sikhoka khona lo mnumzana Maxwell Sengene ohlala ku ward 11 eMaluba ukhala ngokwenziwa ngabantu abangasagqoki ama masks
uyazi abantu bakithi these days sebe very very careless nge COVID-19 sebebona ingani COVID-19 ingayisekho a few days ago ngike ngaba kuholishanyelo esebhumane laphana kunkayi north kulesebhumane lapha kule grain khona khona beholwa khona inhlanyelo abantu bengagqokanga ama-mask ngitsho bezihambela nje ingani i-COVID seyadlula kube kathi it was a very big crowd about 3 words bebekhombejile khonapho bezethatha inhlanyelo bezihambela nje bela ama-mask apho
usengene uphinde wathi
kuthe kathesi futhi bekuyizolo likabelo nje ngengaba sesomakantana primary school laphana ngizama ukukhangela nje i-building eyakhiwa yinkayi development initiative khona phana esikolo engiyi-coordinatayo bekule tournament yebhora ngibe ngumuntu one obegqoke imask abanye bonke nje i-crowd yonke kakho nje lwedwa obegqoke imask uyazi ngazibuza ukuthi kade abantu abakithi sebengenwe yini ngabakuzwa yini okuphumayo kwamanye amazwe ukuthi hayi i-COVID ayikapheli ikhona ilathi I was the only one obegqoke imask and I felt very odd and embarrassed ngachiya ukubukela ibhora yakhona ngazibuyelela emzini wami le mask yami ngoba ngubonile ukuthi ungagcina uyithatha i-COVID kungaba lo muntu one khona phana phakathi kwe-crowd isayenza kuhola inhlanyelo akukhathekele kusemakhaya kumbe abantu bayazikholisela emabhoreni one muntu angaba le-COVID bonke labantu abantu baphelile i-COVID-19
ukhumbuza abantu ngesimo se-COVID-19 eZimbabwe lesabelweni seMathebeleland North
abantu bakithi basuka bese ngimabangimangalisa nxa bezaba so complacent ye-COVID-19 sebezikhohliwe yini ukuthi kathi bayisihlahla esomileyo abanazibhedlela eduzane imbuma is the only hospital eseduze lamawadi wona lengikhuluma ngawo efike kangezinqola sebekhohliwe ukuthi ngesikhathi se-heat ye-COVID-19 ikuphik imbuma hospital yagcwala yathi phamu ngabantu ababele-COVID yagcwala yathi phamu ngoba abantu bebekwanisa ukusuka khonapha kubo-ward 11 kubo-ward 10 kubo-ward 12 kubo-ward 26 bakrose baye embuma besiya kwelatshwa bayibanje i-COVID agcwala amawadi i-ambulance yembuma ibigijima up and down iseyabuya le-oxygen kobulawayo khathi sebekhohliwe yini abantu bakithi abananzelele sibili lina elikwanisa ukukhuluma balilalele ngoba i-Studio 7 is very well listened to here ngoba iZimbabwe ayibhini lapha kithi so sebekhohliwe yini izolo abantu bakithi ngiyabacela ukuthi bangabi so complacent njengalokho engakubona esebhumane enhlanyelweni bangabi so complacent njengalokhu engikubone ebhoreni izolo
namhla kuhlelo lwezimabhandleni besiqoqa lo mnumzana Maxwell Singene ohlala emaluba esigabeni senkayi esabelweni seMathebeleland North le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington singawangene kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abalandeli bakamongameli Paul Biya wakwele Cameroon benze imicimbi embalwa izolo bethakazelela ukubusa kwakhe onyaka esizaphose amasimu amane 39 abasekeli bakhe bafuna angene kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2025 okwamanje ubiya kuneminyaka yokuzalwa esizaphose amasimu ayisithiyagalolunye 88 umthethondaba oyi-United States Court of Appeals usumise owamanje isinqumo sikahulumende wakwelimelia ukuba kuhlatshwe ijekiseni yokuzivikela umkhuhlane we-COVID-19 izisebenzi zonke ezisebenzela amakampani azimeleyo. Umbuso mndaba lo uthi akukho emthethweni owenziwa ngurhulumente kamongameli Joseph Biden ofuna ukuba abantu labo abahlathi ejekiseni kusukela ngozibandlela umnyaka ozayo. Ngulabantu abahlasele isigodlo sikamongameli Mustafa Al-Kadhafi ngokwene Iraqi namhla besebenzisa indlela zijima ezivela amabhomba ezibizwa ngokuthi ngama-drones. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba abantu abezelokhu ngabaphikisa impumela yokhetho olusendakwenziwa ezweni leli omnye obekhona u-Al-Kadhafi. So we see Kati, it's a Vamasigo. Namhla sixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko ngokuloba ingwalo eziveza amasiko esintu.
Ukulotshwa kwezingwalo babudube kuqakatheke kakhulu nani ngoba kuyakwazi ukuthi ulwazi lugcineke luzoluthole ngisho isizukulwane esizolandela noma ngithi izizukulwane ezizolandela. Uzananzelela ukuthi isizwe sakithi siqale ukwazi ukuloba late. Lokho kwenza ukuthi kungabi lula ukuthi sazi ukuthi kwakwenzekani uma uhamba uziyefika le ndulo. Yebo kambe bakhona abalobi abakwazile ukuthi bezama ukwenza uphenyo noma ngithi research baze bathole ukuthi isizwe ikakhulu esabansundu sasiqhamuka ngapi. Kodwa ke kuba nzima ngoba izinto eziningi ezazenzeka zazingalotshwa. Kodwa ke nxa usunanzelela izizwe lezi ezaqala ukuloba kudala njengalaphana nje esizwe kuthiwa ngesinye sezizwe saqala ukubhala kudala laphana eMesopotamia lapho kuthiwa kukhangelelwa ukuthi baqala ukubhala ngeminyaka yabo 3200 BC ngaphambi kokuba nje kuzalwe lo owayethiwa nguKristu. Babevele sebebhala laphana kumaSumeria.
Kuqakatheke kanganani Ngwenya ukuba isizwe sikamthwakazi laso sikwenze lokhu?
Njengoba sesikwazi ukuthi silobe, ngikhuthaza ukuthi bonke abalobi bakithi abanolwazi ngokwenzeka nokwenzeka njengamanje ngoba umlando phela kawusukuthi yilo owenzeke ekadeni. Lokwenzeka manje akuzanywe ukuthi abantu bakulobe kukwazi ukuthi kubekwe eziphaleni zolwazi. Ukuze kungachabalale ngoba lokho kuzasiza nokuthi izizukulwane zethu ezizalandela emuva zizazi ukuthi zona zingobani thina sasingobani kanye lo limi lalo futhi lungalahleki njengoba futhi sizwe sakithi uyasazi ubabuduba ukuthi siphethe izinhlanga zabantu ezihlukeneyo nezilimi ezihlukeneyo kodwa siyisizwe sinye.
Ngiba udaba lwethu Ngwenya.
Bengifisa ukuthi ngabe kuthiwa ababhali bakithi bayakhuthala basondele kakhulu noma kubo bona abantu abafana nalaba abalele impi yenkululeko. Batsho babatshele ukuthi kwakusenzakalani ngaphi. Kube yinto ezalotshwa phansi njengoba siyabona ukuthi kumanje nje sesile nkinga yokuthi uthola abanye besithi no abantu abakuyibona bakhulule izwe lakithi laphana. Ngabe ngoba uphiko lombutho wezipha abanye bathi no ngabe uphiko lombutho wezandla abanye bathi bonke both side abanye bathi no nezimpi nje esizaziyo ukuthi lapha kwathiwa kwahlaselwa kubo Sipolilo laphana abanye bathi yebo kwahlaselwa ilo kuze isizinda sefuweni laphana sebeclaima bonke ukuthi yinto esatshala phana. So izinto eziqakatheke kakhulu ukuthi abalobi bakithi bazame ukulandelela balithole iqiniso lokuthi kahle kahle ngobani abakhulula ilizwe.
Namhla sima lapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko. Sinesizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontshungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Usiphathelene mfundisi.
Kumagumba manomhlaba ngiyalibingelela lonke bantu benkosi bazalwa nabathandekayo. Ngichilo ke kuleya nayo iviki ngathi sizake siqhubeke ngendaba kaSimoni ngenkohlakalo yakhe ukucabanga ukubana angathenga amandla kamoya ngoba nengazwisisi ngobuphukuphuku langobuthutha bakhe. Namhlanje siza kukhanjalo endabeni yezenzo zabapostoli kumbe imisebenzi yabapostoli. Sizaqala ke khonapha kuverse 20 siye kuma ku 22 kubaleka kanje. Kepha uPetro wathi kuye, isiliva lakho malibhubhe kanye nawe ngokuba uthi isipho sikaNkulunkulu singathengwa ngemali. 21 awunasabelo nalifa kulelizwi ngokuba inhliziyo yakho ayilungile phambi kaNkulunkulu. 22 ngakho ke phenduka kulobu yubi bakho unxuse enkosini ingabe ungathethelelwa yini isizindlo senhliziyo yakho. Lapha ke uPetro uchasisela uSimoni ndini ukuthi akhohlwa phinde nxa ecabanga ukuthi amandla kamoya angawathenga ngemadlana le ayelayo. Ngobana uthi uPetro kagagasi umtshela kahle uthi kuye, isiliva lakho malibhubhe kanye nawe, lawe lokhu olakho kuza kufa lawe, kuwuhambise labo umele uye khona. Ngobana nxa ucabanga ukuthi inotho yakho, isikhundla sakho ingabe ligolide, ingabe ngamadiamonds, ingabe yini, ingabe yimfuyo bani olayo, sengitsho lemfundo ongaba layo, kayikusizi ngalutho. Ngobana uPetro uthi wena muntu onjalo awulasabelo nalifa kuleli lizwi likaNkulunkulu. Abantu kumele balungise izinhliziyo zabo phambi kaNkulunkulu. Uthi uPetro eyitshela lindoda uthi, ngakho ke phenduka kulobu bubi bakho unxuse enkosini ingabe ungathethelelwa yini isono senhliziyo yakho. Bazalwana abathandekayo, baningi abantu abakhutha isipho sikamoya oyingcwele abasikhutha ngobana belububi enhlizweni yabo. Ububi siyabubona busizungezile, siyabuzwa ngendlebe, sibubone ngamehlo, sibuzwe ngenhliziyo, obunye sibuzwe lasenyameni zethu. Ububi obukhona enhlizweni zabantu okumele ngamunye ngamunye siphenduke. Leli lizwi likhuluma kimi, likhuluma lakuzibani, kalikhethi ukuthi ofuna ubana amukeleke ebusweni bakaNkulunkulu. Into elula nje yikuphenduka, wehlukane lobubi bakho. Ububi bakho uyabazi, lo lalo ololutho lwakhe uyalwazi ukuthi ngolwakhe. Ububi bakho ngobakho, ungabedluliseli kwabanye abantu. Ungazami ukuncinga uNkulunkulu ngenhliziyo egcwele ububi, inhliziyo engafuni ukuphenduka, inhliziyo elukhuni, inhliziyo engelathando, inhliziyo ekholisa ukudubeka lokuhlupheka kwabanye abantu. Azake uthole umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele kawuhambisani lenhliziyo egcwele ububi. Nxa inhliziyo yakho imbi, phenduka ebubini lobo, ukhafulele phansi. UNkulunkulu uza kuzwela akunike ke umoya wakho oyingcwele, uza kwenza uqalise ukuhamba ngonyawo olutsha. Ngiyaloyisa, ngiyakhuleka Baba Thixo oyingcwele, sicela ubana inhliziyo zethu ziphume ebubini, samukele umoya oyingcwele. Amen.
Kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Siyaxolisa kakhulu ukuthi namhlanje kasoze silethulele uhlelo lwabatsha. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Bayakhala abantu kwele Zimbabwe ngomkhuhlane we-COVID-19. Abagqwetha amele uMongameli Emmerson Mnangagwa athi alula mkantsho udaba lukaMnumzana Sibeth Msengezi ofuna asuswe esikhundleni esiphezulu kubandla leZANU-PF. Kodwa abasekela uMsengezi bathi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele asuswe esikhundleni. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, ngolibalisayo ngoBhekisile.